thina umalume ngumuntu obesebenzela esimanimani, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke, kungekho ukuthi kusho ukuthi iyachila. So kusho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali, kodwa yena umalume uNikho ma bemdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe, bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele, batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyatsho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe, abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezindawo ezishiyeneyo nje abebehamba be-check-a khona, bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo, kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga, yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana athi bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngade kuphuziwe athi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe, kodwa-ke hhayi, babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kule ndawo.
Umalume ube dabuka ngapi ngokuzalwa, njalo khonale eManikaland ube khokhela iphi inkonzo?
Ube ngena ibandla leSabatha, i-SDA, i-Reformed Church, labana abamaSabatha angadli inyama. Yiyo ibandla lakhe alingenayo, yena ekhaya kuseSanyathi. Unkosikazi wakhe ngowetsholotsho eDlamini, uphuma eKhankhane.
Igama likamalume njengomuntu obe ngumuntu ongumkhokheli, ungathanda ukusazisa lona?
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure, eh.